Banyangi abathi akumelanga umongameli Emmerson Mnangagwa aphathe isikhundla somgcinisihlalo womanyano lo ngoba uhulumende wakhe ubopha mahlayana abalwela ilungelo loluntu labaphikisayo. Bathi ukubotshwa lokuhlukunyezwa kwabantu abedlula 166 abagoqela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abalwela ilungelo loluntu labanye kwephula iziqondiso ze-SADC Treaty ezivikela bonke abantu njalo ebanika amalungelo okutshengisela ngokuthula lokulwela abakufunayo kwezombusazwe lokunye. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Besta Willy Magwizi owalwa impi yenkululeko ekuzaphu.
Akukhathalekile ukuthi ngubani oyake evukusa ngaso naleso sikhathi. Kodwa-ke ukuhlangana kwamazwe esadathi kungamazopha esiyonto yomuntu ukuthi singathi sima ngakho siyatsha isifuba sithi senze okwesadathi.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Patricia Chabalala othi kumele eleZimbabwe liziqoqe lilungisise njalo ubudlelwano namanye amazwe ngoba konakele elizweni.
Akhangele nangomnotho welizwe lo olokhu kusiyaphansi siyaphansi njalo akhangele lokuthi kuyalungisisa nabanye ukuze bamphathise njengoba kade sesisesikhathi nisendlala.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi akulalutho oluzaguquka eZimbabwe.
Sakubona ku-First Republic ngo-2014 ikhayini sohlalo kasibonanga inguquko, imithi beluyishota ezibhedlela, ifundule isehle siyaphansi.
Osakhulayo olwela amalungelo oluntu umnumzana Benon Ncube laye uthi akulanguquko ezakwenzakala eZimbabwe ezaphatha isikhundla somgcinisihlalo we-SADC okomnyaka owodwa. Uthi inhlanganiso le kayiqedakali lokuthi yenzani kwezombusazwe ikakhulu ekulungiseni okufiswa nguZulu.
Sithi sihambe sizikhala zethu siyakhala leyo ndawo ithi yona lowo muntu elikhala ngayo nguye sifuna abe ngosikhokhelayo.
Olwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ekwele-South Africa u-advocate Dumisani Leya uthi uMnangagwa akumelanga akhokhele i-SADC.
I-SADC yona i-department yayo e-OM eyamonitha ama-elections adlulayo yatsho ukuthi umnumzana uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF baqilibezela.
Umnumzana Gift Ostalos Ziba okwinhlanganiso ebunjwayo e-Blue Movement usekela amazwi kaLeya.
Futhi i-SADC yakhipha sobala kwamkhethalizwayo ngendlela esemthethweni.
Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi uMnangagwa ulelungelo lokuphatha isikhundla lesi loba kulabanye abakhonona besithi wephula ilungelo likaZulu. Umnumzana Admire Tonderai Masikati uthi kuningi okuhle okuzakwenzakala eZimbabwe uMnangagwa engaphatha isikhundla lesi.
Ikakhulu kwezomnotho, ku-infrastructural development, ubudlelwano namanye amazwe ngoba yiyo eyabe isibambe intambo zakho konke okuyabe kusenzakala.
Ukhansela ka-Ward 26 umnumzana Mpumelelo Moyo okhokhela ikomithi yezemali kukhansili yakobulawayo ulombono ofanayo.
Lokho kuyenza ukuthi infrastructure yelizwe iphuthuke njalo i-GDP ngalelo from 17 August 2024 izabe ikhwelile eZimbabwe ngoba abantu bazabe bespenda besebenzisa izimali zabo khonapho kusamithi naleyo.
Abaphikisayo nabalwela ilungelo loluntu bathi uhulumende kaMnangagwa ukhahlameza uZulu njalo waqhuba ukhetho olwalungakhululekanga nyakenye okuyinto ehlupha abantu beZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.